abatwana baphongu kubuthaniswa bayazidlalela amatichara azondile lokho sithi uhulumende kafuna ukubabhadala imali ekwenza ukuthi labo bafundise abantwana uhulumende lo obambe kakhulu department ye education kazange ebuze abazalini njenge school development committees lama teachers unions lama civic organization lawo asebenzela abantu kakhulu lezinsuku afundisa nge COVID-19 abantu jikelele babambonga phansi noma befuna ukuthi abantwana bafunde njengoba sebehlezi umnyaka lehafu bengafundi kodwa uhulumende uphosisile ngobuphongo ugqumukela esizibeni engananzelelanga ukuthi kulengwenya abantwana abafundi abazali abalazimali zokubhadala ama headmaster lawo ayanqaba ukulandela lokho kutsho uhulumende bayaxotsha abantwana mahlayana eboarding akula kudla abantwana bayalamba zindlala kuphela iqiniso bavula iminyango kodwa akula mfundo ngoba ama teachers unions lawo adlubhedu bathi abasoze bafundise ngenxa yokuthi uhulumende kabaphi imfanelo zabo njengalapho esihambe khona ebubi emguza embembesi eChangani, eLupane, eGoromonzi, eMount Doron, eRushinga. Singathi jikelele indawo zonke zangapha eMandebeni neMashonaland sisihambile sabona ukuthi vele akulamfundo. Labo amatitsha akhona ezikolo bathuselwe isikhathi esiningi ngamatitsha alezihlobo eziku-Ministry of Education njengabafazi bezikhulu yibo abasezikolo lama-headmaster. Abalalutho abalwenzayo abantwana yikudlala nje khonoku kuza kwenza abantwana babanjwe umkhuhlane kakhulu iCovid bahamba bayethelana nabantu saxwayisa abazali ukuthi lina yini elizahlutshwa imkhuhlane yabantwana lani ziboneleni ngenxa yokuthi abantwana ngabeni imfundo inhle kodwa phela selilahlekelwe ngabantwana lizafundisa abantu thathane amacebo ayelikhulume lohulumende ngoba amatitsha asezamile iCivic Society sizamile ama stakeholders wonke ayanqaba ukuthi uhulumende kazange etshele abantu ukuthi balungisele vulana amabhuku libone ukuthi bayabhala yini abantwabenu mahlabezulu imfundo yilifa labantwana lingahlala lingasebenzi labantwabeni lime likhankase ukuthi into zilunge
lingamxwayisa lithini uhulumende
nesikhiwa bathi uhulumende sithi swalo pride ekhulume lamatitsha ngesindebele uhulumende kabe ngumhulumende onanzelelayo engazigqaji ebiza amatitsha behlale phansi kwenzela ukuthi abantwabethu bafunde kambe ngaphakathi kwempi enje amatitsha wonke angalahla amachoko kuzaba kwini sesibuyele eminyaka emibili emuva abantwana bengafundi khonokho yikufa kwesizwe kaphangise uku-engage ama-stakeholders kaphangise ukukhuluma labantu bonke ekhulume labantu church ekhulume ngama-political parties ekhulume ngama-teachers union sibone umhlahlandlela ukuthi kanti singenza njani ukuthi intole efanana le COVID singayibamba njani kwenzela ukuthi i-economy layo ikhule abantwana baye esikolo kutshengisa ngani uhulumende ukhuluma labantu bezanu PF bemtshelele kwaba abakufunayo ungabona imfundo sifile akusenalutho kuyathatha isikhathi esiningi ukuthi abazali abantwana le economy ikhule ngoba ukufa kwemfundo ikufa kwesizwe.